Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 2 kumabasa 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
amapolice athi wona omunye lomunye kumele athenge elokishini ahlala kilo. Ikhoke lamhlanje kutshintshile abantu bagijinyiswa emadolobheni lapha bayachaywa.
Amapolisa lamasotsha abhagxabula abantu abahamba-hamba mahlayana edolobheni lakobulawayo kubotshwe abanye.
Sizenzani ngabo laba akudingeki ukuthi senze elutho ngabo ngoba sebezikhuphile bona ku-alliance bathi sebehamba bahambana lo mama uMakhuphe sibafisela inhlanhla.
Umsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance umnumzana Welshman Ncube uthi isinqumo somthethwandaba esokuthi umnumzana Nelson Chamisa kayisuye mkhokheli webandla leli siyize. Kwele South Africa amakholwa athi ukukhonza esezindlini ngenxa yemigoqo yokungaphumi ezindlini kubafundise okunengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa lamasotsha lamuhla abikwa abebopha ababhodabhoda edolobheni lakobulawayo njalo echaya abanye ngesikhathi uhulumende enqume ukuba abantu behlale ezindlini wenzela kwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engusomabhizimusi edolobheni lakobulawayo utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi uzibonele ngawakhe lokhu kusenzakala.
Lamhlanje kulilanga lesine ele lockdown elizweni leZimbabwe, kobulawayo umumo utshintshile kancane. Sinanzelela ukuthi kulamasotsha lamapholisa abhodayo kobulawayo behamba ke ngamatruck la esithi ngamaphuma. Bebhoda bebutha abantu bonke abababona behamba ngezinyawo, babafake ezimoteni, babatshela ukuthi abafunakali edorobheni. Laba benza inkani sibabona begijinyiswa bechaywa. Amapolisa athi wona omunye lomunye kumele athenge elokishini ahlala kilo. Ikhoke lamhlanje kutshintshile abantu bagijinyiswa emadolobheni lapha bayachaywa. Bese kusithi ke ama-roadblocks la qhubeka ke elokhu ekhona egcwele. Bese kusithi ke imizila ebibonakala ngamalanga adlulileyo edolobheni iyehlukile lamhlanje. Kuyananzelele ukuthi izitolo eziningi, ngidlule esitolo esisematshamhlophe elisayithi supermarket enkulu, ngabona abantu belayinile kodwa ke lamhlanje kungcono batshiyelana ke isikhala esithile njengakhonokho okuthiwo ukuthi ke abangasondelelani eduze. Ngangena kobulawayo njalo ngabhoda ama-supermarket amathathu amakhulu, ngabona njalo belayina ngokunjalo phandle kabangeni phakathi bebanengi babe bengeniswa nje ngabalutshwane ngabalutshwane.
Manje abantu bathini ngakho konke lokhu okwenzakalayo? Sinanzelela ukuthi ensukwini ezedluleyo bekuthule.
Ngitheke ngikhuluma ke labanye obaba lapho ukuthi kathi kwenzakalani lamhlanje indaba ke amapholisa ekhanya ke echaya abantu esithi kabaphenduke babuyele emakhaya kwenzakalani. Kuphume imbono emibili. Umbono wokuqala ngokuthi funa uhulumende ubone abantu bengalandeli akuchiloyo ukuthi abantu bahlale emakhaya. Yikho ke sebethusela ke ukuthi babone ukuthi ke uhulumende ke khonokho akuchiloyo kafuna abantu ke bangene edolobheni, ube umbono wokuqala lowo. Umbono wesibili ophumule ngokuthi abantu bathi funa ukhona okwaziwa nguhulumende thina abantu esingakabi kwazi ngokumemetheka kwalowo mkhuhlane we-COVID-19. Ngoba uhulumende inani alitshiloyo ukuthi ngabantu asebebanjwe ngulowo mkhuhlane elizwe lonke leZimbabwe jikelele bayisificaminwembili 8. ikanti ke osowatshonayo omunye. Kodwa ke ngendlela ke ukhanya ke amapolisa ke esebenza ngakhona edolobheni ke abantu bathi kungenzakala uhulumende usebonile ukuthi umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla. Yikho ke sokuyimizamo yokuthi ke abantu ke batshelwe kumbe abantu kube le ndlela yokuthi ke babiselwe emakhaya bangangena edolobheni. Yikho ke namhlanje umahluko okhona yena lowo lokuthi nje abantu ke abasalayini kodwa ke besondelane eduze. Ikanti ke ama roadblocks lokho ekhona emanengi uyamiswa ubuzwe ukuthi uyangaphi. Kumele ube lencwadi kumbe uhamba ngenyawo kumbe uhamba ngemota, kumele ube lencwadi elotshwe lapho osebenza khona etshengisela ukuthi kumele ungene edolobheni, kumele ube semsebenzini, kumbe kumele njalo ube layo incwadi ekuvumelayo ukuthi ubhodabhode lokho esingathi thina ngama-ID emsebenzi etshiyeneyo. Yikho kukuvumelayo, yikho kukunika imvumo yokuthi bakwekeleke udlule. Nxa ungelazo zena lezo zincwadi awudluli lamhlanje kuma-roadblocks lapho abakuphendukisa bakubiseleke emuva. Ikanti-ke abahambe ngezinyawo-ke bangena edolobheni bazithola-ke sebegijinyiswa-ke ngamapholisa betshaywa bengeniswa ezimoteni emaphumeni ukuthi bayevalelwa kumbe bayababisela sikwazi-ke ukuthi babathatha babasengaphi. Kodwa-ke nanzelele-ke amaphuma amabili-ke koBulawayo egcwalisa-ke abantu ebabutha-ke badobha bonke ababonakala behamba-ke ezitaladeni. Ikanti-ke abe bengani balenhlanhla laba abahamba ngezimota nxa usudlulile e-roadblock wangena edolobheni benanzelela ukuthi bekungabi lokuhlukuluzwa kuthile bebekwekela uhamba. Kodwa bezinyawo-ke yibo-ke besibabona-ke bedojwa kakhulu-ke ngamapholisa befakwa ezimoteni ikanti abanye sibabona betshaywa njalo.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engusomabhizimusi wakoBulawayo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo. Amankampani ancedisa abantu bengafelwa asephatha zonke izidumbu zabantu njengababulewe ligcikwane le-coronavirus, okutsho ukuthi abasemukeli lezi zidumbu. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lokhu sekudale ukuba kumiswe ukuphiwa amabhasi kanye lokuzothatha isidumbu uma umufi ebhubhele ngekhaya, ngaphandle kokuba abezempilakahle sebehlolile ukuba ubulewe yini, njalo sebekhuthaze uzulu ukuba bangcwabe masinya izidumbu kungakedluli amahola angamatshumi amabili lane. Umnumzana Effort Ncube ongunobhala we-National Consumer Rights Association uthi abantu bazahlangana lobunzima obukhulu ngoba iningi lizagcina lizigcinela izidumbu okwamalanga amaningi ngoba kusweleke abantu abangazuthatha.
Kutsho khona ukuthi kuzaba nzima kakhulu ebantwini beZimbabwe ngenxa yobuyanga obungaka. Abantu imali bazabe sebeyithethe ngaphi yokuthi kungcwatshwe ngosuku olulodwa umuntu ongabe eseshonile? Bazayithatha ngaphi imali yokubiza umuntu ozokhangela wezempilo? Uzathola ukuthi kuzabhadaliswa ukuthi kubuye umuntu azohlola ukuthi lo umufi ngabe ubulewe yini? Kulento eziningi okuza kusho ukuthi izikhathi eziningi uthole isidumbu sesihlezi endlini usuku lonke mbubusuku bonke kutuswelakala umuntu ongabuya kuqala kungakabuyi laba bomingcwabo.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Talent Zondo uthi ubona kungaqondanga ukuba wonke umuntu osedlulile aphathwe njengomuntu obulewe ligcikwane le-COVID-19.
Sengileminyaka kumbe more than 6 years in kontributha kunyaratho le ngibhadala every month. Kodwa namhlanje nxa uyavuka kuthiwa nxa usufelwe sokumele ukuthi uzenzele konke sebekubisela imali yakho. Ngabe phela bayanginika imali yami yona leyo kuqala ngabe ngizigcinela? Hayi, mbona lokho akukho fair sibili.
Umnumzana Melusi Ndlovu ongumhlali wakoBulawayo uthi amakhampani okumele ancedise abantu bengafelwa akumelanga aphe umlando wonke kumuli zabafelweyo ngoba kungayisikho abakuvumelanayo ekuqaleni.
Kufanele ngabe kwakuvele kusenzakala njalo ukuthi abantu bethola amaphepha wesidumbu besithatha isidumbu besibeka masinyane kungela ukuthi babe lokhu bebanjelelwa ukuthi udokotela kakho lokhu lalokhuyana. Ngase sikhanya lalokho okwama-funeral parlor, mbona nithiwa kuyabe kuyinto esuka ibe unfair ebantwini abaye babakhuphe izimali. Kufanele ukuthi kube la lapha abantu abahlangana khona, hatshi ukuthi iphala ibaphosele wonke umsebenzi abantu.
Unkosikazi Beauty Ncube obhujelweyo izolo uthi baphakathi kobuhlungu obukhulu sebeze basebenzisa indlela zakudala ezokugcina umufi ngekhaya ngoba beswele ukuthi bamuse ngapi.
Kubuhlungu kakhulu khathi sesibuthene ngekhaya. Sesisebeka ichebe-chebe sathela amanzi ukuthi sifake umufi engonakali. Ngapha sigijimisa ukuthi angazibonakala. Kubuhlungu kakhulu ngakulezinye indlela abazenzayo ukuthi lanxa bengasiniki transport basigcinele umuntu wethu okwensuku zonezi. Esikufunayo ukuthi sincediswe umthwalo ube lula ngoba imali sibhadalile sikhangelele ukuthola usizo.
Unkosikazi Comfort Nare ukhanye evumelana lesinqumo esithethwe ngamakhampani ancedisa abafelweyo esithi bekufanele ukuthi inyathelo leli lithathwe ukuze kumiswe ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Mina ngibona ukuba isinqumo lesesithethwa ngamaphala kuyisinqumo esiqondileyo nxa sikhangelane legcikwane leli le-COVID-19. Nxa abantu kungabe kulokho kusenziwa izinto njengenjayelo, kutsho ukuthi omufi uyadlula ezandleni eziningi. Abantu abaningi bagcine bethola igcikwane leli mhlawumbe nxa kuyukuthi umufi ugcine ebhubha ngomkhuhlane lo. So ngibona ngani ukuthi abantu babeke masinyana abantu.
Ikhampani yenyarazo encedisa abafelweyo ikhiphe umbiko isazisa uZulu ukuthi amanyathelo la bawathethe ukuze bazivikele kugcikwane le-coronavirus. Babuye baxwayisa uZulu ukuba uma sekube lo monakalo, umuntu engagcinwa isikhathi eside aphangise abekwe kungakaze kudlule ilanga elilodwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kilohertz ku shortwave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kilohertz ku shortwave. Omunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Welshman Ncube, uthi umnumzana Morgan Komiti lo mnumzana Douglas Monzora sebezisusile kubandla le-MDC ngokusekela isinqumo somthwethandaba esithi unkosazana Thokozani Khuphe nguye uqobo umkhokheli webandla le-MDC hathi uChamisa. Umthethwandaba weSupreme Court unqume ngolwesibili ukuthi ukuthatha intambo kukaChamisa kulandela ukubhubha kukamnumzana Morgan Tswangirai kwakungekho emthethweni ngoba uMakhuphe nguye wayemele akhokhele ibandla andubana kuyiwe kumhlangano weCongress. UMonzora loKomiti batshele intatheli zindaba ngemva kwesinqumo lesi ukuthi uChamisa kabasamnanzi njengomkhokheli wabo. Ngokunjalo unqube uthi lokhu kutsho ukuthi ababili laba bahle baziphumela kubandla labo. Unqube utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi isinqumo senkantolo lesi siyize nje njalo kasisoze siguqule lutho. Uthi labo abacabanga ukuthi iMDC sidilika bayazikhohlisa.
iMDC Alliance ibambene iqinile kakudlalwa ngayo. Kodwa ke phela i-political party yi-voluntary organization ungena uphume ngesifiso sakho ngokufuna kwakho. Nxa ubaba uMonzora, ubaba uKomiti sebediniwe befuna ukuyaphumula lapha babona ngazani bangaphumula khona, uyavunyelwa ukuphumula, vele kunjalo empini. Kodwa kayisikho kudabuka kwe-MDC lokho yikuchiya kwalabo abafuna ukuchiya. I-MDC kayisozidabuke ngoba i-MDC ayisiyobakhokheli. I-MDC ngamalunga, ngabantu abangamamemba, ngabantu abavotela i-MDC, the 2.6 million people abavotayo ngo-2018, unxa ufuna ukulandela inombolo ze-ZEC, the 2.1 million, yibo abanikazi be-MDC, bonabo MDC Alliance kabadabukananga phakathi kulalaba sebesindwe ngamajogo badinwa bathi kungcono baye kudla imali yezanu. Kuyavunyelwa nxa usulambile, kunzima phela kulezi nsuku. Ungalamba uthi kungcono ngiyedinga ukudla, uyahamba uyokudla, ugcina abantu abakho. Kodwa istruggle yabantu beZimbabwe ayisozime ngenxa yendlala yakho.
Ukhona yini umhlangano eliwuhlelileyo njengebandla ukuze likhulumisane ngalolu daba lokuthi uMonzora loNkomishi lizabathathela amanyathelo bani?
Vele sihlala sihlangana kungayisikho ndaba yecorona leyi le-lockdown le-quarantine ezikhona. Vele sihlangana every 2 weeks njenge National Council, every month njenge National Executive le National Council, every 3 months vele sihlala sihlangana. Kodwa lokhu isinqumo se-Supreme Court kasidingi ukuthi sihlangane, ngoba mhla ka 10 March sase sivele sikwazi ukuthi leso sinqumo sikhona, ngoba abasuku bebunda ababekuzanu labaphandle kwezanu abakujunta ababevele sebesitshelile ukuthi kulesinqumo esinjalo uMonzoro uzathengisa so, uNkomishi uzathengisa so. Sakhuluma ngakho kumhlangano ilanga lonke ukuthi sizayenzani. Yikho ke ukuba khona kwejudgment lokhu bese sivele sahlangana sakhuluma ngakho sabeka izinqumo mhla ka 10 March kudala khona le. Kakukho kunye okutsha okudingeka ukuthi sikuhlalele phansi, ngoba bese sivele sikumelele sisithi sizabona madoda ngalelo langa ukuthi lizabe limi ngapi. Okokuthi sizenzani ngabo laba akudingeka ukuthi senze elutho ngabo, ngoba sebezikhuphile bona ku-alliance bathi sebehamba babambana lo mama uMakhuphe. Sibafisela inhlanhla khona ngale, sibafisela inhlanhla. Kodwa ukuhamba kwabo akusoze kumise isitimela senkululeko sesizalwane seZimbabwe.
Lo ke ngumnumzana Welshman Ncube, omunye wabasekeli baka mnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo ekwaBulawayo. Lamhlanje kuhlelo lwethu lwe-Live Talk siqhubeka sixoxa ngodaba lwe-coronavirus, igciwane eselithwalise umhlaba wonke jikelele nzima.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane lilo Mike Hobe, siqale ngakwele Melika. Amankampani enkundla zokwethulwa kwemibiko ebulenjini be-internet, i-Facebook le-Twitter, asebambeni kumizamo yokwehlisa imibiko yamanga ephathelane legciwane le-coronavirus. Amanye amakhosikazi akwele Somalia athi ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kube luthuba elihle, ngoba kuvimbe ukulethwa kwezidakamizwa esithiwa yi-cat esisetshenziswa kakhulu ngabobaba. Siphetheza kwamanye amazwe nakwele South Africa. Omunye ugogo wakwele South Africa oleminyaka engamachumi ayisithupha lasithoba minwe mibili uthi kasoze ayekele umsebenzi wakhe wokuthengisa esitaladeni lanxa ilizwe livaliwe ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, ngoba efuna ukunakekela imuli yakhe. Sizigqiba ke lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hobe.
Inkokheli yebandla leZanu PF ithi abantu abaningi balandela kahle uhlelo lokuhlala ezindlini okwamalanga angamajumi amabili lanye, kusenzelwa ukuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 osubulele abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu 48,200 emhlabeni wonke jikelele. Omele ibulili mawest edalele ephalamende ekubandla leZanu PF uMnumzana Dingumuzi Phuthi uthi ukusilela kwempahla okwenza abantu baphume ezindlini zabo kwenziwa ngabantu abathenga impahla enengi abayigcina ezindlini lokunye okufanayo.
Ukuthi kuswelakala izinto, yebo, kambe zingaswelakala ngenxa yokuthi angithi nxa vele imisebenzi ingayenzakali ngendlela okumele kube kusenzakala ngakhona, kuvele kukhangelelwe ukuthi kube lokuswelakala kwempahla ezithile. Kodwa hhayi, angisoze ngiq ngiqamba amanga ngithi kuyezwakala kakhulu elizweni leZimbabwe ngoba uhulumende wathi izitolo ezithengisa izinto ezifunwa ngabantu kazibe zivulile. Kodwa umkhuba wona lana ukuthi abantu bengezwa kuthiwa kuzavalwa bahambe bethenga okuningi bese beqeda beqedela abanye laba bamabhizimusi labo bese bekhuphula. Yiwo kodwa esiwubona uhlupha kakhulu emadolobheni.
Uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lolu emaphandleni.
Mina ngikhuluma kanje ngisekhaya ePlumtree Bulilima West constituency. Ngengabhoda ngisuka lapha ngadlula kubonophemano Masendu ngaya kubokhame Matiwaza Ndolwane Makhulela 1 Sabasi kubathwa ngale phansi ngaya kumakhulela ngaya eDupute ngaya kobhuthe ngaya kugwamagwama ngaya kohoki ngaya ezuzaphi ngaphenduka kukhame kathi sinsenyele kotokwana. Nginanzelele ukuthi impahla ezifunwa ngabantu zigcwele kakhulu. Impuphu le etholakala eZimbabwe leyenziwa phetheya kugcwele kakhulu. Abantu bazihambela emavinkilini bayethenga baphenduke njalo nje. Ngifike kondolwane ngathola kulayine izigubhu lapho kule shop khona. Everywhere kulayine izigubhu ezilama disinfectants lawana lama sanitizer. Abantu befunda ukuthi kugezwe izandla.
Kodwa unkosazana Thabita Khumalo okubandla le MDC uyakuphikisa lokhu esithi uhlelo loluluka lothulwanga ngemfanelo.
Sikhuluma kunje nje abantu kabala mali. Sikhuluma kunje nje abantu kabala udla. Sikhuluma kunje nje abantu abala manzi. Izibhedlela sonke siyazi ukuthi akuse izibhedlela sokungamamotshari. So inkinga esilayo ngeyokuthi lumkhuhlane ungamemetheka ngendlela osumemetheke ngawo umhlaba wonke jikelele. Abantwana baseZimbabwe baqonda ngapi? Siya ngapi?
UMakhumalo uthi inkokeli yebandla leZANU-PF ifuna ukuzivikela hathi uZulu weZimbabwe.
Sebethethe isibhedlela sasingesikakereke sebesilungisa ukuthi banelise ukuthi kwelatshwa abantu. Kambe shuwa inkokeli bani ehamba yethatha isibhedlela esavalwayo ntolontolo bechiya izibhedlela abazibulalayo bona ukuthi bathathe leyo mali bayengena ezibhedlela ezinkulu ezizancedisa abantu abaningi hashihlekanyana labo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Chemist Ndlovu ohlala emajayimbe emadobho.
Fundiso iyasilela ngoba nxa ngikhangele ngiyabona ukuthi abantu abakwazi lutho ngalomkhuhlane njalo basakuthatha njengokuthi ha umkhuhlane nje njengomkhuhlane yonke abakho serious ngakho ngoba bengakabona okwenzakalayo. So kukhanya ngani uhulumende bemele ukuthi ngabe uyakhipha abantu bezempilakahle bebhode ikakhulu emakhaya befundisa abantu ngalomkhuhlane ngoba abantu bakholwa ngokuthi sebeyibona into bengakayiboni. So betshelwa ngomunye umuntu abakukholwa, so bafuna ukuthi kube khona abazempilakahle bona abazabhoda befundisa abantu ngalomkhuhlane bengawukhangeleli khatshana njengokuthi kathisa abantu abaningi vele belokhu belala ukholo lokuthi into zamakhiwa ezibamba abantu abalezimali eziningi laba abafundileyo abahamba emazweni njani njani.
Kulabantu abafika phose ichumi abalomkhuhlane lo kwele Zimbabwe, omunye wabo uselamaviki amabili wabhubha. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoKips Dube.
Kwele South Africa sokuphele iviki egcweleyo kungaphunywa ezindlini ngenxa yegcikwane lecoronavirus. Kodwa ke amanye amakholwa eZimbabwe osekule viki yonke bengayi ezinkonzweni lasemthandazweni yaphakathi kweviki athi ukukhonza ezindlini sokubafundise okunenge okuhle. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
From midnight on Thursday, 26th March, until midnight, Thursday, 16th of April. You must stay at home. That's all. If your friends ask you to meet, you should say no.
COVID-19 is now upon us. lingene ngesivuvu igciwane le-coronavirus lamisa kukhwimilili amabhizimusi imidlalo ngitsho lezenkonzo. Iningi lamakholwa adabuka eZimbabwe ahlala eJohannesburg bazithole sokufanele bakhonzele ezindlini ngesabatha ngensonto kanye lemthandazweni yaphakathi kweviki. Kodwa kumfundisi Thobani Sibanda kulintshumayelo uthi isikhathi sokuthi amaKristu angesabi.
Owusenza sibe lesibindi ukuthi othela ibhasi ngubaba. Our father is the driver. Never mind the rocky way. As long as it is sleep is not home. God has never promised us a safe flight on this planet Earth, but he has promised us a safe landing in heaven.
Amen.
Iningi lamakholwa eZimbabwe athi selithole indlela zokwenza kubusise kukhonzela ezindlini. Unkosikazi Sanele Gwebu uthi lalabo oselokhu bakhonzayo bengaliphiwa ithuba lokuhlambulula ezinkonzweni emakhaya sebedumisa uMvelinqangi bekhululekile.
Iunity nothando luyakhula kufamily compared to a church sometimes. Uyahlala umnyaka wonke ungaphathanga isaka sikhulu, uyahlala umnyaka wonke ungakhomentanga, but as ifamily sisodwa, we do everything.
Ngakolunye uhlangothi umnumzana Brighton Dube webandla lamasabatha uthi sebesebenzisa ithuba lokukhonza emakhaya ukuthi bazwisise iBhayibheli ngokuphindiweyo.
Uyaba lesikhathi sokufunda iBhayibheli ulizwisise. You can go verse to verse than ulabantu abaningi or you say change. Sometimes ezinye izifundo ziyadlula kuphela because kuya kungafika sikhathi.
Umnumzana Meluleke Mabuza layo khonza kwelinye ibandla lamasabatha eJohannesburg uthi ebandleni labo amalunga wonke ayaphiwa uhlelo okufanele balulandele masabatha wonke nxa bekhonza ezindlini.
Qala nge-prayer band ekuseni ngesikhathi esibekwe libandla, sibuye kusaba sikulu, siye ku-divine service, siye elantshini, singene ezifundweni zemini. Ntambama ilanga litshona sibe le-vespers, siqhuba kuhle kakhulu, siyakhonza.
Unkosazana Sehlule Moyo ukhuthaza amakholwa ukuthi balisebenzise ngamandla lelithuba lokukhonzela ezindlini.
UJehova usisusile emsindweni esiyejwayele ukuba phakathi kwa ukuze simuzwe ekhuluma kithi. Ngakho asithandazwenini sifunde sibe lamathuba amahle ukuthi sikhulumisane loJehova. Yena esekhaya ezulwini uza kusiza abe senzela kahle.
Umnumzana Cowboy Piri uthi njengamakholwa balemukela inyathelo likahulumende lokwenqabela ukubuthana kwabantu ngoba bekuza kubalula ukuthi leli gciwane lithelelwane ngabantu abaningi ezinkonzweni.
This was the only logical thing that they could have done to save lives. Wenze into eright ukuthi avimbe ukuhlangana kwabantu abaningi ezindaweni ezihlukeneyo.
Iningi lamakholwa lithi lisaselethemba lokuthi uNkulunkulu uza sedlulisa lesi sifo baphinde balithole njalo ithuba lokuyakhonza ezinkonzweni zabo bendawonye. Belestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Amapholisa lamasotsha abhaqabula abantu abahamba mahlayana edolobheni lakobulawayo kubotshwe abanye abanengi. Umsekeli kamongameli webandla le-MDC Alliance umnumzana Welshman Ncube uthi isinqumo somthethwandaba isokuthi uChamisa kayisuye mkhokheli webandla leli siyize. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.